Osukubona ehlelweni lolu lokubhaliswa ukuvota ikuthi iningi labantu belingakwazi ukuthi uhlelo lolu lukhona. Njalo sinazelela ukuthi khona kulabanye abathi khona bazwa ukuthi ancawo wabhalisa ngo-2018 kuyona le SET Biometric Voter Registration System, kumele uyebhalisa kutsha. So kungani kule singathi ngesikhiwa i-misinformation engabe isekhulethayo kakhulu kumbe kuma WhatsApp lapho ukuthi abantu abangani abasazwisisi ukuthi kumele benze njani. Okunye ukuthi khona abantu abashaya ikakhulu abalazithupha. Njalo into ekhona ukuthi abantu abaningi bathi khona ukubhalisa ukuvota lokho ukuvota vela kusincedi ngalutho, kodwa thina nje ekhaya vote sithi asikhangelisiseni i-delimitation process, ukuqunywa kwezabelo kuhambisana lenani labantu ababhalisa ukuvota. Sikutsho ukuthi njengoba iBulawayo ile 12 constituencies, ungaqunywa ngendlela ama-constituencies alama no numbers ayiyoyona. So kungasala kule 9 esikutsho ukuthi asibe nile representation eningi kuParliament. Njalo ethi kunanzeleleke ukuthi khona abantu abaningi yolo hlupho lokuthi kuthiwa ama-proof of residence. Sesinaze ukuthi izolo kube amagogo ngalesigcine sesidinga commissioner of oath umfundisi ade ngiyede sesayinela abantu, ngoba abantu abathathu sibili besebebuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bokwela commissioner of oath ongabasayinela li-form yokudeclare ukuthi uhlala ngani.
Sesikhangela zona lezi ndawo ezibekiweyo singathi ziningi kakhulu yini. Sesiqathanisa nakuqala ukuthi abantu bebesiya eFarmona koBulawayo ngomzekeliso, seziziningi ukuthi abantu bayenelise ukuthi uhlelo lolu balufinyelele kakhulu.
Uhlelo lolu lukuhamba kahle kakhulu, njalo lonke sizama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziluthathe ziregister ukuvota. Ama i-turnout endaweni ade sibhoda kizo namuhla, especially ama wards, ama constituencies la labantu abalutshana, abantu balesifiso sokubhalisa ukuvota. Njalo sibona ngani amalanga ehamba sizaba labantu abaningi abazabhalisa ukuvota kusiya phambili. Kodwa esikuqakathekisayo ukuthi information ezigabeni kayihambe yi-information eqondileyo. Njalo ama registration centers ikakhulu ekhaya sikhangele kakhulu ama registration centers lapho kulama lone registered voters onjengabo Mpopo Maphelandaba, onjengabo Magwegwe, onjengabo Ntumbane Makhandeni, yize sikhangele kakhulu kizwe, sigxile kakhulu kizwe ukuthi sizame ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi babhalise ukuvota. But sikunanzeleke ukuthi each constituency ibile one machine, one system kuphele yokubhalisa ukuvota. For example, nxa iMpopo Maphelandaba umtshini yabo usendaweni eyodwa eGampu Primary School. So ukuthi abantu abasephela ndaba ngapha babezamelela ilanga labo lize lifike, kumbe amalanga abamabili ukuthi azafike ukuthi bebhalise ukuvota. So sifisa ukuthi ngabe bekusenzeka ukuthi ama machines la ebe maningi kakhulu kwenza ukuthi abantu bekwanise ukubhalisa ukuvota khonapho ncabe bethole i-information, kulokuthi simelele ukuthi khona ilanga lakho ngaze lifike ukuthi umuntu ayebhalise ukuvota.